Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lokhu esesibhedlela kwele South Africa uqhubekela phambili ukubhalisa kugwalo lokuvota olutsha eZimbabwe kusetshenziswa imishina ye-biometric voter registration kulokuxokozela kunhlanganiso yeZimbabwe National War Veterans Association ngokukhetha iziphathamandla zabalwa impi yenkululeko uMongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uza kwethula umbiko wakhe lamuhla okuqala emhlanganeni we-United Nations General Assembly. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection, sixoxa ngokubhalisa amagama kugwalo lokuvota kuhlelo lwe-Biometric Voter Registration. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.